imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha ku-circulation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa oqhathaniswa le-American dollar ibe ngani yayehla. Kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esethi ngama-contractor laba abamnenzele imisebenzi abaningi athi lawo ebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono mnyama wenza ama-rate akhwele. So ngalesi sikhathi uhulumende umile ubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno indlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar. Lokho kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa wethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kwata labo siyabe sibhadala ama-contract ngoba mzwana siyawabhadala. Nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuzakhweza ama-rates.
Lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe?
Ngazi ukukhayelela kwe-economics kwenzelani ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificial kodwa kufuze kube sustainable. Kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi i-rate ingavuka kusasikhwele nge-2 points ayikona besekusenzakala amaviki adlulileyo. Kodwa kuboza kosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke kubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi kuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali. So kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage. Kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganginika ongani ngokuyiphisanyana okuncane.
Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe. Yebo, yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo?
Eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele nzima. Singagayela amakhampani nami naningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadala nge-RTGS. Kuyindlela akahulumende yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakhampani ngoba nganazela ukuthi amakhampani singathi even i-banking sector eZimbabwe kathesi ihlezi kwemali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So uhulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena squeeze i-circulation ye-RTGS esemophe i-excess liquidity esingathi imali adiningi ade i-RTGS athi bhoda kufosa amakampani ukuthi ayithenga le RTGS and kwananzela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS e-reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocka i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocka bayisebenzise isekulete kwi-economy ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa le mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo webha i-reserve bank ya-rate ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise yabanika amazimdola lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.